VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 9 kuNtulikazi 2017, usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi uhlelo lokudinga usekelo emaphandleni kanye lokukhuthaza abantu ikakhulu ontanga ukuthi bebhalisele ukuvota luqhubeka kuhle.
Kodwa ke sesikunanzelela ukuthi iningi labantu batholakala ngasemakhaya ikakhulu kwele-Mashonaland lapho sesingenile endaweni ezijiyeneyo ikakhulu lezo ndawo ebesizolo sikwazi ukuthi kakuqunywa indawo zezandla.
Ukuswelakala kwemali elizweni kuqhubekela phambili iningi lisithi ama-bond notes lawo awatholakali.
Nxa ungela mali ukuvota ungazi uvota sithi kumbeyitoli wayaoda ngale ke-South Africa abantu ukuze bakuthengele bayakuthengela ngani njengela mali ukuthi uthenge fika siwayikwakho usenzani uyawufuna imali ukuthi la ukuthi lawo usuka lapho uthenga uyodwa kuni ukuthengisa nawe uphile bemuli yakho.
Siza kuzwa eziphathelane lokholo.
Abantu abaningi bathi abafundisi bafuna imali zethu. Hhayi, ayisikho lokho. Ngoba ungakhangela ukuthi uNkulunkulu yabe ethe letho kwethumi kuphela phakathi kwenkalakatha zemali oyabe ulazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi uhlelo lokudinga usekelo emaphandleni kanye lokukhuthaza abantu ikakhulu ontanga ukuthi bayibhalisela ukuvota luqhubeka kuhle. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Love Momoyo.
Uhlelo lwethu luqhubeka ngendlela esifundiseka ngayo. Ngendlela yokuthi ngikhuluma nje amalunga enhlanganiso ngezikhundla ezijiyeneyo ngama-province ngama-districts ngokuchiyana kwawo basebenza nabalandeli bethu kuziqinti kuma-ward lapho esivuselela khona inhlanganiso njalo sikhangela ukuthi inhlanganiso yethu ime kanjani, isebenza okungakanani. Siphinde njalo sisebenzise ithuba lelo ukuthi siqoqe abantu abatsha abafisa ukuthi bebuye besebenze lathi. Ikakhulu sikhangelele ontanga okuyibe sizama ukuthi sibahuke bebuye kunhlanganiso yethu. Njalo kuthi nxa isikhathi sokuthi kuyebhaliswa amabizo okuthi bevote bengaswelakali ontanga behambe ngobuningi.
Lokhu lingabe likwenza ngoba iningi lisithi ibandla lakho alitholi usekelo oluningi emaphandleni na, njengoba sibona ukuthi kukhetho lwedluleyo ibandla lezanu PF lathathela ibandla le-MDC izihlalo emaphandleni.
Kuliqiniso ukuthi emakhaya ngenye yendawo ebesingakayiniki ukusebenza okugcweleyo ngaphandle amakhaya kwelemandebeleni lawo makhaya silethemba ukuthi vele yona izanu kayikho ngoba ivele iwina kanzima nxa iwina kwelemandebeleni. Kodwa-ke sesikunanzelela ukuthi iningi labantu batholakala ngasemakhaya ikakhulu kwele-Mashonaland lapho sesingenile endaweni ezijiyeneyo ikakhulu lezo ndawo ebethi izolo sikwazi ukuthi kakuqunywa indawo zezandla. Nxa ngingafakazi ukuthi ngike ngabo ngabanye abantu abahamba sisiyafika e-Mount Darwin North Corner lesihamba sikhuluma labantu senza imihlangano imbuthano, ngafika eMrewa, ngafika eWeta. Sizaqhubeka siloko singena ikakhulu lapha esikwazi kamhlophe ukuthi izano ikuthatha njengokuthi indawo yaka kulamntongenayo. Kuliqiniso ukuthi besitrega ngasemakhaya, kodwa yikho esesizama ukuthi kulungiselele. Sizabuya ngohlelo oqondane lomadolobheni esithi i-strategy sakhona.
Siyanazela ukuthi inhlanganiso ye-Afro Barometer ithi yona usekelo lukamongameli Mugabe luyaluqonga njalo oluka mnumzana Tsvangirai luyaphansi. Akulithatheli idlabuzane inxali khankasela ukhetho.
Ngitsho lana akusehlisi moya ngoba kukhona ngesilungu time kuthiwa i-margin of error iba khona. Ungahamba uye kwenza usemashonaland lapho kulezano nempela ikhoza ukuthola khonokho ukuthi izano iphezu kwethu, kodwa ungabuye uzoyenza uhlelo olufana usemandebeleni ikakhulu lalapha esikwazi kamhlophe ukuthi i-MDC iye phezulu. Uzathola ukuthi impumelo yakhona yabe inika thina amandla kuyithi esiphezulu. But ngithanda ukuthi ngubeke sobala kuZulu ukuthi thina njengenhlanganiso siyahlonipha imibono ye-Afro Barometer. Nxa uthi ungenza udonsa ngamandla kusiyafika u-2018 lapho esikhandele ukuthi siyenqo.
Lo ngumnumzana Love Mawumoyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukuswelakala kwemali kulokhu kuqhubekela phambili elizweni, amabhanga isehlisa inani lemali abantu abangalithatha ngenlanga, njalo indwendwe zabafuna ukuthola imali yabo kulamabhanga zilokhu zizinde. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani ngalolu daba eGweru, sixoxe lomnumzana George Nkiwane owayeyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions okhuluma ezimele.
Yena intetha imali siyamabalithi kanti iyangabi sizini kwakuya ama-bond notes vaya ama-coins akhona nama-youth njengama-youth anothi uzibone ngaphandle kokuba bebona nje emapepeni besithi imali zalapha ama-bond notes ethele kwakuba Mozambique kumaBotswana ngaphi ngaphi. Kodwa ukuthi azama ntoni ukuthi abantu imali thona kahle, hhayi asikuboni. Into ekhona ukuthi nxa i-economy ingaphefomi le mali abantu bengathela confidence lokuthi ilizwe labo leli bangabhenki imali abazayithola yini kusasa, ayingeke yatholakala leyo mali because abantu bafuna nje ukuyokwazi ukuthi ungabhenki imali yakho uzayithola kusasa, uzayithola nxa uyifuna ukuyisebenzisa kuyimali hhayi ukuthi basebenzisebenzisa i-plastic money abantu abayijayeli emakhaya lapha nxasiyekhaya ngezathiyakhonisa abantu i-plastic money bafuna imali ngikwayo. So ngiyakuyena mzamo yokuthi balungisise khona ngapha kupolitiki zabo le-economy udubo lolu sibona vele lusiya phambili lokuluthanda and abantu bazahlupheka.
Njengomuntu osebenze kakhulu lezisebenzi ikakhulu labo abathengisa impahla bephuma phandle kwelizwe,
bathele kanzima laba laba ngazwisa ubuhlungu kakhulu ngoba nxa usiyathenga phandle ngale kumele usebenzise imali yakho nangale. Njengathi abantu bakithi abaningi bayakuya-oda khona le-South Africa, labanye abaqonda kuyona kubozambiabomozambique. But nxa usiya khona ngale kufunakala imali yakho nangale yapheshi yakho nale konde ngama-ita konde ngamarandi. Kodwa lapho ukuthi uzeyithole imali yonale ayikho, ayitholakali, ayikho sibili. Uma ngabe ukuthi kathi imali ayigcwele lapha iyangabi, nxa ungela mali ukuboda ungazi uwoda sithi kumbeyithole waya-oda ngale ku-South Africa. Abantu ukuze bakuthengele bayakuthengela ngani njengela mali ukuthi uthenge? Ama-individuals akuna muntu ezimele wedwa okuza kuthi swayiphakho usenzani. Uyawufuna imali eshi layo ukuthi lawo usuka lapho uyithenga uwodwa okunye ukuthengisa nawe uphile bemuli yakho.
Lo umnumzana George Nkiwane owayeyisiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU sixoxela eseGweru. Izisebenzi zikahulumende zonke sezize zathola iholo lebonus elomnyaka odluleyo. Ngenxa yokusilela kwemali uhulumende obeholisa izisebenzi zakhe iholo lebonus ngenyanga kusiya ngokuthi zikuhlangothi luphi. Abokugcina abathole iholo labo ngenyanga yonale ukuthi ababalisi bona bathi lanxa belitholile leli holo bazahlala phansi lohulumende bekhulumisane ngokwengezelelwa iholo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomela inhlanganiso elwela ilungelo lababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Mnumzana Vusumuzi Mahlangu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yeah, mabona futhi ubona ukuthi ungathi asicela ibo bonke izo zonke izisebenzi zikahulumende ngoba abokugcina the rest of civil service kanile lapho.
Manje njengoba imali yebonus selayiphiwa kuthi ukuthi alisela yini izikhalazo kuhulumende ezibalisa khonoko okwemali lokunye nje emsebenzini lapho.
Kusonga ukuthi ke hayi ubonus okwalinya sokuphelile, kwalunya sokuphelile. Sesikhangile ukuthi ke kube le increment njalo lo uwangcono ukusebenza umbele kholo kusiya phambili. Ongakho okuyikhwethi ukukhangeleyo khathesi ukuthi uhulumende wenze ngabomi ukuthi ibhonasi le zifike ngaleso sikhathi ukwenzela ukuthi abantu baze bacabanga ngokuthi bakhwezele iholo. Ngoba siya kunanzelela ukuthi izisebenzi sezilimnyaka mhlawumbe emihlanu phezulu zingakaze zikhwezele iholo. Okuyinto embi kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi izinto abazisebenzisayo okunjengokudla lanilani kuyakhwela mihla yonke.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu ngomela inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo. Ngingu Mike Hove. Lamhlanje kuhlelo sizabe siphatha udaba mayelana ngalomsindo owenzakala ngesikhathi sokhetho lapho abantu beshawa njalo amalungelo abantu aphulwa. Ngixoxa lo Zenzo Nyoni ongusakhulayo okumsebenzi wokulwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Nyoni.
Ngiyabonga mfowethu.
Sike sayenza ingxoxo lesikhulumene esebandla le zombusazwe ele MDCT umnumzana Obert Gutu. Yena oke wathi uyesaba ngenxa yokuthi ubona ngani kuzaba lo msindo ngomnyaka ozayo. Uyavumelana laye na.
Kungumbuzo omuhle lo mfowethu Mike. Eqinisweni there is a possibility, high possibilities ukuthi kungenzakala lokho njengeminyaka yonke nje eyenzakalayo. ZANU-PF always has got one slogan that it says ZANU ngeRoba, izanu ngegas, which it tells us ukuthi clearly ZANU-PF it doesn't win the election peacefully. Might be the election free, but not peaceful.
Kodwa budi, zikhona yini izibonelo ezitshengisa ukuthi abasekeli abebandla leZANU yibo abahamba beshaya abantu bebanga umsindo ngesikhathi sokhetho?
That is clear, very, very clear, very positively. Why is it njalo mfowethu? Sasike sibuyele emuva, nxa kwakusuka lama green bombers. I remember one time, endaweni yaseNketha, I remember ama-militia esagqoka ama-uniform aphosa afane kakhulu lawe prison services. And indlela abayenza ngayo esigabeni seNkulumani 5 kosekusile ngesikhathi sama-green bombers sikaBotha case was clearly intentional want ngama-militia. Abanye bengabantu esifaziyo but basebe trained to be like animals against the community. Next year kuzaba lengxaki enkulu kakhulu. That's why we as young people trying to convince our young brothers and sisters not to engage in violence.
Manje awungitsheleke budi, inhlanganiso ezifana labo Heal Zimbabwe njengomuntu okumsebenzi wokulwela amalungelo abasakhulayo ubona ngani inhlelo zabo ziyasiza na?
Ziyasiza mfowethu ngoba it's not only Heal Zimbabwe organization that is trying to come up with that program yokuthi ngikhona kungabi lo msindo.
Hayi, ngiyabonga Nyoni. Balaleli, siqhume njalo isikhulumeni esenhlanganiso ye-Heal Zimbabwe umnumzana Rollins Magede laye ophathe udaba mayelana ngale ndaba yomsindo ngesikhathi sokhetho. Ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana Magede.
Mina ngiyaphila, ngiyabonga.
Ngiyazi ukuthi njengenhlanganiso selisungule umkankaso ongaphansi kwesihloko esithi 13 million voices okhangelele ukuthi kube lokuthula ngesikhathi sokhetho. Awungitshele ngamafishane ngalokho.
Indlalo le sizama ukuletha ukuthula. Ilo mkhakhazo wokuletha ukuthula. Umkhakhazo lo ngithi uyaletha ukuthula esigabeni. So walendana labatsha ilenhloso yokubapha ithuba lokuba bazinikele ekuveni lokuthula kukhetho oluzayo ngo-2018. Imidlalo le ilenkikimba ekuthi amanzi angu-13 million amemezele ukuthula. Okwakhathesi sayenza imidlalo le ezakha Mazowe, Buyera, Mutasa, le Headlands.
Yini umlayezelo walo mkankaso?
Umlayezelo wethu yikuthi kuba lo yedwa osalayo ekhozinikeleni ekuletheni ukuthula. Sifuna ukhetho olungela hlakela ngo-2018.
Ngibona ngani isikhathi siyaphela. Wothi ngibuyele kuye nyoni ngikubuze umbuzo wami wokugcina sivalelise uhlelo. Ulaso isiluleko naso kunikeza abanye abontanga abalesifiso sokuthi kube lokuthula ngomnyaka wozayo.
Ikakhulu umbuzo omuhlelo bothi Mike. Engingakutsho njengenkokheli ukuthi ontanga abaqale bona ngokwabo bezinanzelele ku-community ukuthi bahlala nabantu.
Hayi madoda, isikhathi sesiphelile. Ngithanda ukuthatha leli thuba ngibonge uMnumzana Rollins Magede, isikhulumeni esenhlanganiso ye-Heal Zimbabwe, uMnumzana Zenzo Nyoni, ongisakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo, laye okhangelele ukusungula ibandla lakhe lezombusazwe, njalo lina abalaleli bethu. Ngenani kuhlelo lwabasakhulayo ngeviki ezayo, lapho ngizabe ngixoxa lo Nyoni mayelana ngaleli bandla lakhe. Olivalelisayo nguMike Hobe, lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Yesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashonaphi ona amasiko obe ukhona izolo akuse ziwa.
Ye, ngiyabonga kakhulu ke mphathi wohlelo. Lingalitshona njani lapho elikhona zulu kandaba? Njengokulithembisa ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka ngodaba lokwethesa abantwana inkanda. Lokhu ngilaye lapha-ke uMnumzana Rapson Mwale okhonakale kwele South Africa, yena eyizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg. Ngilaye njalo unkosikazi Sakhile Liline uMadube uhlala eHaveron khonakale-ke eBotswana. Ye, wothi sitshaye-ke sizwe ukuthi lamhlanje siyafika ngaphi ngodaba lolo.
Kutaka kungendlela eziningi Dube, kule ndlela zokuthi umuntu uyabe umtakile umntwana abe right abe ngumntwana ongahluphiwe. Kube yibona kuthiwa uyabetwa kungugogo ukuthi hayi lo vele ugogo wangkhona wathi lingambone nje abisho kuye yinto eziyabe sezizahlupha zonezo.
Nanto-ke uDubo Baba Mwale uyazizwela lawe ukuthi kukhona mpela okwakugcina kusenza abantwana ongani umntwana loko asabanjwa, kumbe uzokuthiwa-ke izihlathi sasithatha khona inyanga yafa, so umntwana ngeke alunga. Khonapho-ke akuhluphi yini?
Kuyahlupha. Mina ikutho kwami ngiyenza lokhu nami abangenza khona. Lokhu okutaba abantu abami yikho lokho kwataba mina. So kakulalo uhlupho olukhona ngoba lokho sikuthatha kubaba wethu. Ubaba wethu angazila ukuthi kumbe wanguthiyelwa ngabokhulu bethu. Siqhubeka khonapho siya phambili. So ubaba la angadlula emhlabeni kusho ukuthi la uzasijenisa ukuthi nansi into lezi zokutaba abazukulu benu lani. Sizukulwane siyabe silandela.
Kuvele Madube phela ezimulini lapha kuyafihlwa kuphongukuthiwa phula kuhle uzokuthiwa silungisa ngalokho. Indaba kunjani?
Hayi vele lokho into efihlwa lami ngiyenza. Abona abakhulele ekhaya ngikwazi ukuthi batakwa. Vele angizake mboni ukuthi batakwa ngani. Noma kuwukuthi kulapha abahanjiswa khona avele usozube kwazi uphonge ubona umntwana simbona sesindiwe enkandeni usubona ukuthi umntwana utakiwe. Kuthi ungaba kwazi ukuthi isihlahla esimtakileyo yilesi. Kukhanya ngemvelo I think into zabadala kumele kube yazini umuntu otakayo labazali bekhaya abadala ibabaya bekwazi. Sengaphonge ukuthi nxa esengumuntu omdala engasengumuntu omdala ongaboniyo. Abize ngumbe umzukulu wakho very close like ngumbe umntana akhe ngumbe umntana omunye oseduzane laye amtshela athi isihlahla lesi uyasithatha usigqobo usithi siyakala abantu siyataka abantwana kumbe aphonge ulayela omunye umuntu nje oseduzela kwezethu imidlala ngelinye ilanga evuye wathi inkosi yamthatha. Kuyabe sekulomunye umuntu oyabe sekwazi oyabe wayelayeli ukuthi kwenziwa njalo. Kodwa ukutaka khonokho futhi kubuye futhi kube ngendlela eziningi ngoba sokuzathi kungaba labona besithi abatako kuright ukuthi umuntu uyabe sefile. Nxa esefile esethiwa umntwana enjalo lo Dubo yikutshiyela abantwana uDubo seliyasala lidubeka ngomntwana nalowo oyabe lingakwazi ukuthi ukuthi wakala ngokhakha iluphi lizahamba liyemelaphisa ngapi umamtaka wangikhona kasekho kasaphili so yikho lapho kuba lohlupho khona but otherwise uma kuyiwinto eyisemulini eyaziwayo yena lo oyabe vele kwenza noma ngazadlule ozasala emlayele emuva uyamtshela ukuthi umntwana wangikhona ningambona sesenzenje liyamthunqisela ngalokhu abe right lingambona sesithi limthunqisele ngalokhu abe right akuhluphi kuqhubeka kusiba njalo kuba yicheni engapheli
ye baba mali uyazizwela lapha-ke lolu lusiko olufihliweyo so akubhonge ukuvezwa nje kwenziwa kwini ukuthi kufihlwe kangaka
ngoba vele kutaba imuli lemuli itaba ngendlela engafaniyo kutho ukuthi yikho kuyimfihlo yimfihlo yalowo muzi uma kuyimfihlo yakodube yimfihlo yakodube so umuntu wakonkomo kakufuzange bekwazi ukuthi abantu bakodube bataba ngani yikho ngabona kuyimfihlo kanjalo
ye kodwa-ke umuntu engabhubhi kuyabe mele ukuthi atshengise abanye khonapha emulini akunjalo yini
ya khona kunjalo kuyenzeka ngoba thina ngokubona kwami thina sathatshwa ngubaba omdala wami kodwa siwadlula emhlabeni kodwa ubaba nguye osetapa iy'ngane zethu okwamanje so kutho ukuthi ubaba laye ma edlula kutho ukuthi kuzodlulela komunye wakomwane
ya lolu daba ngani bese lujisa sibili kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoye valelisa ngamafitshane madube
ngiyabonga kakhulu dube ngiyabonga kakhulu mali ngibonga futhi ngokuthi lokhu esakuxoxa ngendaba yamasiko amasiko yinto esiphilala ngayo akungeke kube lesizwe esingaba yisizwe singaso sizwe ngamasiko ayo ngiyaziqenya ngokuba lindebele ngiyaziqenya ngokuba ngesiko lami engiyilo lona ngiyabonga
ye siyabonga kakhulu madube ubambe kancane khonapho-ke baba mwali valelisa ngamafitshane baba
ha lami mbonge kakhulu mama madube lawe baba udube kuhle kakhulu ukuthi sihlale sikhumbuzana ngamasiko ethu baba udube mbonge kakhulu kuhle mpela ngoba lami lapho engikhona egoli ngibona la majuda lapha aqhuba amasiko abo so hayi ngibonga kakhulu ukuthi singene kuhlelo dube
okwalamhlazi malapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke olivalelisa emoyeni ngenjabulo umthembo ozithembayo ugibs dube lilale
izulu akuse ziwa we mama sibe munye dina sibe moya munye sivuselele ingoma sethulu
ngesizwe eziphathelane lokholo silontungameli inkomo we studio 7
ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu ntonami lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama
uphethe uphi umbhalo lamhlanje
lamhlanje bengifuna ukukhangela indaba yemali siyakwazi ukuthi indaba ehluphayo kakhulu nxa abantu bekhuluma ngayo ikakhulu nxa bekhangela ibandla kulo mbhalo abantu abajayele ukuwusebenzisa u-first Timothy i-chapter ka-6 verse ka-10 othi wona ukuthanda imali kuyimpande yesono abanye abantu ngenxa yokuthanda imali baphumile ekholweni njalo bangena phakathi kwenkinga eziningi ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa bekhangelela umbhalo bajayele ukukhangela behle bethi ukuthanda imali kuyisono ikanti khona umbhalo lo uyachasisa kakuhle ukuthi ukuthanda imali kuyisono hayikhona ukuthi imali ngokwayo iyisono so kusho ukuthi imali ukuthi isebenza sokuhamba ngokuthi isezandleni ziphi ngoba siyasibota kwezinye isikhathi imali umuntu ayisebenzisayo ukuthi ehambe ayichithe yonke esebhawa kumbe nathi utshwala abantwana belambe ezindlini yimali engasetshenziswa ukuyabhadalela umntwana imali ifees zakhe zokuthi ayifunde esikolo kwezinye isikhathi ngathi umuntu angathatha leyo mali ethenge utsotsi ukuthi legongoda omunye umuntu kodwa omunye umuntu athathe njalo yona leyo mali ayebhadalela intandane esikolo umba ayethengela abafelokazi ukudla ngakho imali ithatha isimo somuntu oyiphetheyo yona imali ayiladubo kodwa lo ophethe imali nguye oyinika isimo sokuthi imali isebenza okuhle kumbe imali isebenza okuhle siyakwazi nxa siphila lapha emhlabeni indlela vele khona okwenziwa ngayo ibhizinisi kumbe ukuthengwa ngakho izinto kumele kusetshenziswe imali ngenxa yalokhu-ke siyananzelela ukuthi kokuqala umbuzo kumele sizuze wona ukuthi kaphela yona imali kumele siyiphathe njani. Okokuqala okuqakathekileyo ukuthi imali esiyitholayo kumele sinanzelele ukuthi siyithola kuNkulunkulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi uNkulunkulu abe nguye wokuqala nxa sikhangelela indaba yemali. Ngiyabona abaningi bayawazi lo mbhalo kuMalakhayi othi lethani-ke okwethumi endlini yami. Kuhlala kuqakathekile aphana uNkulunkulu ayesithi qala ngami nxa ukhangela imali. Abantu abaningi bathi abafundisi bafuna imali zethu. Hhayi, ayisikho lokho ngoba ungakhangela ukuthi uNkulunkulu abethe letha okwethumi kuphela phakathi kwenkalakatha zemali oyabe ulazo ukwenzela ukuthi umsebenzi wakhe usebenze. Ngakho ukuze utshengisele yona ukuthi imali awuyithandi kumele ukuthi enhliziyweni yakho ukwazise ukunika uNkulunkulu. Okwesibili, kumele sikhangele ukuthi abampofu abaswelayo kumbe kule ntandane kumbe kulabafelokazi kumbe kulabani abantu abaswelayo amakhelwane bethu, uyakwanisa na ukukhipha imali yakho ubancedisa? Khona kuyana kuqakathekile ngoba kuyabe kujengiswa ukuthi enhliziyweni yakho awukhonzi imali, imali uyisebenzisela okuhle. Okwesithathu okunye okumele sikunanzelele ukuthi akumelanga sikhonze imali. Baningi abantu embaziyo abaphakamisa imali bayisifake esigabeni sikaNkulunkulu ukuthi umuntu lo angenza kumbe kuyini ukwenzela ukuthi athole imali. Ikubona abanye abantu besiba begebenga abanye, abanye bebulala abantu, abanye abantu begqekeza amabhanga, begqekeza izindlu, besenza izinto ezi nengi ukwenzela ukuthi umuntu athole imali. Ngaso senza njalo uthi ukuthi imali leyo usuyikhonza isithethe isigaba sikaNkulunkulu enhliziyweni yakho. Njalo mina ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu namhlanje ukuthi uNkulunkulu uyafuna ukuthi imali ibe ezandleni zethu nxa sizayisebenzisa ngendlela efaneleyo.
Kuyiphethe ngomthandazo mfundisi.
Sibonge kakhulu, siyathandaza namhlanje, sithandazele abalaleli bonke abagulayo abangezwa kuhle, kodwa sithandazele ilizwe lethu eleZimbabwe ukuba uNkulunkulu sibusise, usinikeze unotho, uphakamise inotho yelizwe lethu leZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu bakho abasemabandleni, abantu bakho abasezigabeni ezehlukeneyo bakwanise ukuthola izimali ezandleni zabo ukwenzela ukuthi benze okuhle, bathuthukise ilizwe lethu eleZimbabwe. Siyathandaza konke lokhu ngegama likaJesu. Amen.
Amen. Mfundisi, sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Amen. Siyabonga kakhulu.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda, igama nguNtungami Linkomo. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Uyalandela umculo kaMama kaNola Magabazi yebesithi Highlanders. Inzwisa yomculo kaMama kaNola Magabazi besithi Highlanders. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Ibandla leMDCT lithi uhlelo lokudinga usekelo emaphandleni kanye lokukhuthaza abantu ikakhulu ontanga ukuthi bayibhalisela ukuvota luqhubeka kuhle. Ukuswelakala kwemali elizweni kuqhubekela phambili. Hayi ke Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibane ninjalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.